salumhlaba
uyas uyasa umhlaba yimene yankulu
yokuphela
eyesabeka
yo uyasa lumhlaba
uyas uyasa umhlaba yimene yankulu
yokuphela
eyesabeka
yo
Gijimani kwezintombi
Nisombona
umfokamhle
Wonke rina
bayakhala emnambi
Gijimani nina
Gijimani kwezintombi
Nisombona
umfokamhle
Wonke rina
bayakhala emnambi
Ubaba nomama
Umuzalo kuzelula
majimani ngempela
Gijimani kwezintombi
Wamila sinsizwa
Nisobona umfokamhle
Wonke lena
bayakhala emnambi
Gijimani nina
Gijimani kwezintombi
Wamila sinsizwa
Nisobona umfokamhle
Wonke lena
bayakhala emnambi
Gijimani nina
Gijimani kwezintombi
Wamila sinsizwa
Nisobona umfokamhle
Wonke lena
bayakhala emnambi
Chala la 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 la
Chala Chala la 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 Chala la 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 la
Chala la la
Chala la 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 Chala la 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 la
Chala la la la
Chala la 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 la
Chala la la
Chala la la la
Chala la la la
Chala la 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 la
Chala la la la
la la la la la
la la la
Chala la la la
la
Ubaba no mama
Umuzalo uzelu
la majimani
Gijimani kwezintombi
Nisobona
umfokamhle
Wonke lena
bayakhala emnambi
Gijimani nina
Gijimani kwezintombi
Nisobona
umfokamhle
Wonke lena
bayakhala emnambi
Ayi
Yeah
Umnandi
Gumnandi kwela kithi mnambithi.